siyalambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 kuNtulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Bavuyela bavuyela tokusini kakhulu. Bethwele impini, imboma, lamatshe. Basijikijela lapha silinde into zethu la. Bachaya abanye babalimaza, bathe balimaza wababophisa futhi. Kodwa thina sidala lapha sisukile kwaza sibaza sibulalela khona apha ngoba kwabe sifuze sisebenzele khona.
Ekuqhubekeni kokuxotshwa kwabaphila ngokuthengisa izitaladini edolobheni leHarare, amapholisa lamhla abophe abathengisayo laba. Ijale leHigh Court lilahlela khatshana isicelo sowaye ngumphathintambo wesigaba seMaswingo, uMnumzana Kotakwashi Basikiti, sokuthi engaxotshwa ebandleni leZANU-PF.
Amalungiselelo awompukiso wethu we-Mine Entra ahamba kuhle kakhulu. I-Mine Entra izabe ikhona kusukela mhla ka-22 kusiya ku 24 kuyona le inyanga. Ithemu yethu ithi unearthing opportunities. Ngezinye indlela sifuna ukuyiveza inotho yethu ukuze isiphathise njengelizwe.
Umbukiso wezemigodi uyaqala ngalinyanga ngesikhathi intengo yamatshe aligugu kanye lokunye okwembiwayo iphansi kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapholisa kamanisipala weHarare lamhla adilise imikambo yabaphila ngokuthengisa ezitaladini edolobheni leli kwabotshwa abambalwa. Uhlelo lokususa abantu laba luqale izolo kodwa abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladini abeNational Vendors Union of Zimbabwe bathi bafuna ukusa umanisipala weHarare emthethwandaba bemethesa umlandi wokusebenzisa udlakela ekubasuseni lapha abathengisela khona. Intathe izindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngophethe uhlangothi olubona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi enhlanganisweni yenavuzile unkosazana Lucy Makunde ngesikhathi ekhulumisana lentathe izindaba ngemva kokubhidlizwa kwenye indawo ebithengiselwa impahla phakathi kwedolobho leHarare. Umnumzana Bernard Ncube ngomunye wabaphila ngokuthengisa esebenzela lapho kuhlangana khona imigwaqo uJulius Nyerere loJason Moyo. Ube khanya ephelelwe uNcube ngemva kokufica ibhidliziwe indawo akade esebenzela khona lamhle kuseni.
Awena angazi ukuthi wafuna senzeni la njengoba yabona amatafula wonke la bavuyela lapho kuseni kakhulu. Bethwele impini, imboma, lamatshe basijikijela lapha silinde into zethu la. Bachaya abanye babalimaza, bathe balimaza wababophisa futhi. Kodwa thina sidala lapha sisukile kwaza sibaza sibulalela khona apha ngoba kwabe sifuze sisebenzele khona. Bathi siyele ekhokhom ngale kuwodini pay. Akula toilet, akula manzi. Le ndawo ngikhona iluthuli vela kulungiswa ngalutho. So hathi nasi ukuthi siye khona ngala sokubona ukuthi. Kanti sisathenga amakhadi abathi sothenga. Basibhuda sama 5000 sasaphala ama 5000 amakhadi lana ukuthi siwe lawo. Besithi bengasinika amakhadi asiwe sicoche. So hathi sibe sicoche futhi bengakasinika indawo yokuthi sisebenze. Asazi ukuthi bafuna siyenze njani.
Wengeza uNcubethi uvumelana lombono wenavuzi wokusa umanisipala emthethwandaba phezu kokuhlukuluzwa kwabo.
Ya wakufuze benze njalo ngoba into yakhona ukuthi ngoba nakufuze sizuze ukuphila ngoba imisebenzi akula. Kuphela yabona ukuthi kuyahlupha ukuthi loba besiya High Court bazafika khona kulo judge owaphoyintwa umuntu osicotsha futhi khona sasazi ukuthi baza kuhambisa njani.
Umqondisi wenye yenhlanganiso yabamela abathengisa isitaladeni laba eZimbabwe Informal Sectors Organization ziso umnumzana Promise Mkhwananzi usole kakhulu ukwenza kwamapholisa kamanisipalala.
siya kuchothoza kakhulu lokho kwenzakalayo, siya dana, siloku dana ukuthi kambe uhulumendo ozithi wakhethwa ngabantu engahlukumeza abantu ngendlela esibona abantu behlukumezwa ngayo namhla edorobheni elikhulele eHarare. About 70 abantu sebebotshiwe, sebefakwe entolongweni for ukuthengisa kuphela ukuthi bagcine imuli zabo. Abanye balokhu bebotshwa, ngikhuluma nisenze nje. Abantu ababophayo abagqoke iniforms zikakhansil, sibona ngani kuthiwa I saw abantu bekhansil, ngabantu bebutho leZimbabwe abagqokiswe iniform yekhansil. Akuchaya abakwenza abantu edorobheni akulunganga.
Kodwa isikhulumeli sikamunicipala umnumzana Michael Chideme uzilandule izehlakalo zodlakela, ethi ngoba amapolisa kamunicipala engavunyelwa ukukwenza lokho, wengeza uChideme ethi okwenziwa ngamapolisa kamunicipala yikubhidliza lokususuzulu ophila ngokuthengisa endaweni eziphakathi kwedolobha ukuze ayesebenzela kulezo ezisemthethweni. Uthi abaphila ngokuthengisa laba baphiwa isikhathi eside sokwenza lokho, kungakho akumelanga kube yinto emangalisayo ukuba sebebhidlizelwa lezo akade besebenzela kizo phakathi kwedolobha. Lamhla emadabukakusa, amapholisa kamunicipala abhidlize indawo lapho bekuthengiselwa khona impahla ehlukeneyo, lapho kuhlangana khona umgwaqo uJulius Nyerere loJason Moyo. Abenavuzi bathi kunje bakhona abalinyaziweyo ngemva kokutshaywa yila mapholisa, bekhona ababotshiweyo njalo besetheswa umlandu wokwala ukusuka endaweni abekade bethengisela kizo edolobheni, okuyinto elandulwa ngumunicipala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Robert Mugabe okhonapha eMelika eNew York emhlanganweni wokulwisana lomkhuhlane we-Ebola o-United Nations International Ebola Recovery Conference ukhangelelwe ukukhuluma kulombuthano wokusasa uvulwa ngokusemthethweni. Kukhangelelwe ukuthi inkokheli zamazwe ahlaselwa kakhulu ngumkhuhlane lo, ezigoqela umongameli weGuinea umnumzana Alpha Conde, oweSierra Leone umnumzana Ernest Karoma kanye loweLiberia unkosikazi Ellen Joseph Sirleaf, zizachasisa ngokwenzakala emazweni azo kulomhlangano. Umongameli Mugabe yena okhatshwe ngumkakhe uGrace leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umnumzana David Parirenyatwa, Simbarashe Mumbengegwi loPatrick Chinamasa ubikwa enxuswe kulombuthano ngoba engumgcini sihlalo womanyano wamazwe akuzwekazi le-Africa owe-African Union. Lokhu kwenzakala lanxa iningi eZimbabwe eligoqela ibandla le-MDC lisola umongameli Mugabe lisithi uyahamba-hamba mahlayana kwamanye amazwe kulokuthi ahlale ekhaya elungise umnotho welizwe wona oqhubeka ubhidlika. Kusenjalo umsakazo we-ZBC uthi umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa, yena oyethekelele kwele China ikhatshwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezamabhizimusi umnumzana Mike Beamer, uhlangene lamuhla leziphathamandla zamankampani alelo lizwe edlula amachumi amabili lanhlanu, wazikhuthaza ukuthi zizovula amabhizimusi elizweni ngoba eleZimbabwe lisebenzelana kuhle lamanye amazwe. EleZimbabwe libikwa selisayine isivumelwano sokusebenzelana lomunicipala weJingtao eChina. Umthethwandaba weHarare lamhla ulahlele khatshana isicelo sikamnumzana Kutakwashe Basikiti owayengumphathintambo wesigaba semaswingo esokuthi engaxotshwa kubandla lezanu PF. Umanji umnumzana Chinembiri Bhunu uthe umnumzana Basikiti owayemela isigaba semoyenezi kumele ethule udaba lwakhe kudale lebandla lezanu PF elimqoka elePolitbureau. Kodwa umnumzana Basikiti uthe udaba lwakhe kalusoke lwathethwa kungela kusekela uhlangothi ngoba umongameli Mugabe laye elesandla ekuxotshweni kwakhe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umbu Umbukiso wezemigodi uyaqala ngalinyanga ngesikhathi intengo yamatshe aligugu kanye lokunye okwembiwayo iphansi njalo abezemigodi bebhekane lokusilela kwamandla kagetsi kanye lemali eningi edingakala ukwemba amatshe la. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
I-Main Entra ezaqala mhla ka-22 isiyaphela mhla ka-24 kuyona le inyanga kaNtulikazi. Isithole abantu ababukisayo phose ikhulu lengxenye i-147 abavela eZimbabwe kanye nakwamanye amazwe abalisa iGermany, iChina leSouth Africa. Umqondisi wenkampani eqoqa umbukiso wezokuthengiselana eZimbabwe International Trade Fair Company, uNkosikazi Nomathemba Ndlovu, uthi baza kuba le mihlangano ethile ezahlanganisa abantu abathiyeneyo abakulolu hlangothi ukuthi kuxoxiswane ngokuthi kungaphathiswana njani ukuthi luthuthukiswe njalo luphathiswe labo abemba bebodwa ngezandla bengela mithina emikhulu.
Sikhangelele ukuba lama conference amathathu ngamalanga awombukiso. Sizabe sidlala njalo umdlalo wegolf mhla ka-24 July eBulawayo Golf Club ukuze sincedise abanye bethu abalimala ngezingozi ezijiyeneyo emigodini.
Ingcweti wezenotho yelizwe, uMnumzana Siyabonga Ndebele, uthi kumele abagebha amatshe aligugu bakhulumisane ngokulungisa impahla epheleleyo kuleli, hathi ukuthengisela kwamanye amazwe impahla engalungiswanga ngoba ithengiswa ngemali endutshwane, ithi isiphenduka isidula.
Siyaphunga ukugebha sithwale kunjalo kuyinhlabathi kuye sokusagaywa kwamanye amazwe. Kube lokhu kutsho ukuthi ivalue yakhona icina itholwa ngamanye amazwe ingatholwa yithi.
Osebenza labo somabhizimisi abathiyeneyo uNkosikazi Sithembile Philime uthi imbuyiso enjengeMine Entra iqakathekile ukuthi osomabhizimisi bakuleli baze ukuzahlanganisa amakhanda ikakhulu labavela kwamanye amazwe athuthukileyo ukuze bezwe ukuthi maqhinga bani abawasebenzisa ukuyafika lapho abaya khona.
Ngokuthi khathesi singabe silokhu sithenga izinto zaphandle ikakhulu izinto zokusebenzisa nje ukudla, izigqoko, lento ezinjalo.
Lanqanje uhlangothi lwezemigodi lubhekane lenkinga eziningi lulokhu luyingxenye eqakathekileyo kunotho elizwe lapho phose ingxenye i-50% yempahla yonke ephuma elizweni siyathengiswa ivela kulolu hlangothi okuletha ichumi lantathu ekhulwini i-13% yemali esetshenziswa nguhulumende ukuqhuba inhlelo ezijiyeneyo. Umphathintambo wogatsha lolu uMnumzana Walter Chidakwa uzavula lumbukiso ngokusemthethweni kusihlwa mhla ka-23 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
KuStudio 7 Live Talk Women's Roundtable lamuhla sixoxa khona ngomhlangano wabomama abahlala ngapha kwele Melika o-Women of Dominion. Silo Praxitis Jeremiah lo Marvelous Nyahuye. Tumelani text message kunombolo ezithi 001202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ebona ngezomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele eFIFA ithi isixotshe isiphathamandla sayo uChuck Blazer owavuma ukuthi wayefumbathiswa ngamazwe ayifuna ukuthi umdlalo weWorld Cup wenzele emazweni awo. Ilizwe leMelika leSaudi Arabia athi asesungule uhlelo lokulwisana lenhlanganiso ye-Islamic State kusetshenziswa inhlelo zobulembu i-internet. Abasakhulayo abahlanu abaze ngapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship lamuhla bathole ithuba lokukhuluma edale leCongress lapho abakhuthaze khona izwekazi leAfrika ukuthi lichiyane lomkhuba wokuncindezela abesifazana labasakhulayo. Untungamini Nkomo, iStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abasakhulayo laba bebenxusiwe ikomiti ebona ngobudlelwano bemelika lamazwe e-Afrika ukuthi bazekhuluma ngodaba lombuso okhululekileyo e-Afrika. Baveze ukudana okukhulu ngokuncindezelwa kwabesifazana emazweni atshiyeneyo okwenza behluleke ukuphatheka kuzinqumo eziphatha impilo zabo. Omunye wabakhulume kulombuthano obugoqela uZulu nje lamalunga edale leCongress ngomnumzana Hlanganani Gumbi owebandla eliphikisayo ele Democratic Alliance kwele South Africa. UGumbi utshele iStudio 7 ngemva kwalomhlangano ukuthi ukhathazekile kakhulu ngokwenzakala eZimbabwe kwezombusazwe.
Nami ngike ngithuke uma ngibona abantu akade behlezi besompolitiki babaholi bengafuna ukudedela ikhundla ukuthi kukwazi ukungena abanye abantu. So ugcina usubona ukuthi sekukhona isimo lapho abantu kumele ngabe bavikele amalungelo wawonke umuntu, begcina sebevikela amalungelo for laba baphethe kuphela. Manje iyona into engisabisayo engithusayo, ngoba kugcina kulimala abantu ngokuthi laba baphethe bengafuni ukuthi bona bengene nabo bekhulume nabo bethole amathuba ukuthi be-influence uhulumeni. Kodwa siyathemba ukuthi izinto zizogcina seyishintshile. Siyazi ukuthi amazwe amaningi ahlezi ekhuluma nomhulu wakhona ubaba uRobert Mugabe, and sobona ukuthi kwenzakalani.
Wengeze wathi abasakhulayo kumele baphatheke ngokugcweleyo kundaba eziphatha ikusasa labo ezigoqela ezombusazwe. Abanye abakhulumileyo ngoMary Ashinyo oweGhana oveze ukuthi osaziwayo elizweni lakhe badlala umlando obalulekileyo ekukhuthazeni ontanga ukuthi baphatheke kundaba eziphatha ikusasa labo. Abanye ngabathi uPamela Kanora oweTanzania, uEric Besong oweCameroon, lo Kennedy Mwikia oweKenya yena ukhuthaze uMongameli Barack Obama ukuthi akhulume ngodaba lokulondolozwa kwamalungelo oluntu lapho esethekelela izwekazi le-Afrika kulinyanga. Lanxa abasakhulayo beZimbabwe bebengekho kulumbuthano bangamachumi amathathu abaphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngimele iStudio 7 ngise Washington nginguNtungameli Nkomo.
Abenhlanganiso yabesifazana angamakholwa esiKristu adabuka eZimbabwe kodwa ihlala eMelika, abenhlanganiso yiWomen of Dominion bathi kabahlangani kanye ngomnyaka kuphela kodwa abahlangana amaviki wonke emthandazweni ecingweni, njalo balenhlelo abazenzayo ukunceda abasekhaya labalapha eMelika. UPrasectus Jeremiah uxoxe lesiphathamandla seboard yalinhlanganiso uPastor Adonis Kuphe Ayemi ngalezi inhlelo.
Si kule department kule team eyenza ama projects, and ama team ema projects le inceda abaseZimbabwe, inceda abantwana abangalamali ze school fees, inceda abantwana labana abogogo abagcina abazukulu. Siyazi ukuthi izinto eziningi eZimbabwe abantu sezigcinwa ngabogogo abazali sebabhubha ngalo mkhuhlane wabuyayo lezinye izinto ezenzakalayo, ugogo secina nguyo ogcina abazukulu babantu abakhe bonke. And then khonapho ugogo kasebenzi, kumbe ugogo lake kuyamandela. So iWomen of Dominion iyangena khonapho ibe yizandla zikaJesu, ibe yinyawo zikaJesu, iyoncedisa ugogo ukugcina abazukulu. Iyancedisa futhi labantu abaseZimbabwe abahlala le-albinism. Abale albinism uthi bakhanya bengela so much help kumbe segregation within the country, akula so much help yokubanceda. But Women of Dominion iyahamba isiyabanika ama-sunscreen, iyabanika ama-sunglasses just lokuba-encourage ukuthi behlezi khwampana eZimbabwe, babe-encourage ukuthi God umklimu uyabathanda.
Mbonile lapha kulomunye ofelweyo and mbonile ukuthi lihle la sukumela phezulu kwenzakeleni la.
Kulomunye wethu ofike izolo evela kwenye state umfundisi uthepho ngufika wasesizwa iphone ucingo lichaya ukuthi umna wakhe ubhubhule England hayi samthulisa sakhuluma sonke sathandaza laye kodwa ukuthandaza okwamaqiniso uthando luka Jesu Kristu oluphakathi kwabantu women of dominion kwabafazi women of dominion lusifundisa ukuthi asithandani ngomlomo nje simele sithandane okukhanyayo so sethethi hayi sithandazele layo mama sikhulume laye amazwi layo okumthulisa kodwa kulomsebenzi owenzakalayo lapha kuzafuna ama funeral arrangements kuzafuneka izinto eziningi so sivumelane ekuseni ku-prayer meeting abafazi women of dominion ukuthi asiyenzeni uthando lwethu lo in action kwaphonguba yi-offering ukuthi imuli womunye wethu incedakale kathi sizathumela la imali khona e-UK kumbe England ukuthi imuli ibe kwazi layo ukuthi hayi kulabanye abamilayo
lo bekungupastor Adonis Kupe Ayemi owe women of dominion obexoxa lo Praxitus Jeremiah. Njengokulethulela kwethu udaba lwabaphila ngokuthengisa izitaladini esike sakwenza phambilini, amapholisa kamunicipal wedolobha leHarare aqhubeka exotsha abathengisa izitaladini lamuhla kuhlelo oluqale izolo. Abanye ngabathi kulezombusazwe esezingenile kudaba lolu. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kandu weStudio 7 uxoxelo councillor wedolobha leHarare umnumzana Peter Moyo olilunga leMDCT endawonye lomnumzana Joshua Mhambi isikhulumeli seMDC ekhokelwa umnumzana Washman Ncube onguye osungula lingxoxo.
Uthi akuthi khona kube lomlilo lapho kuthengiswa khona izigqubu emsika lapha kubokhothama. Okhansile balamandla yini kumbe indlela zokuvikela abantu nxa kungaba nomlilo. Sizakhumbula ukuthi eGwanda isitolo sithe saphela ngenxa yomlilo oqalileyo. So sithi nisela imisebenzi ukuhlangana nenhlupho ezinjalo. So ke ziningi izigatsha lembaxa ezihluphayo ungakuphakela kwezomnotho ngubani olandelela izimali anti generation ibuya ngamatex. So ngubani olandelela ukuthi osomabhizinisi laba bayangenisa izimali bayathela yini ngokufaneleyo. So kusuka kube kuningi nje okugoqela udaba lolu first.
Mnumzana Moyo ungathini wena ngembono kamnumzana Mhambi?
Yebo, ngiyavumelana naye sibili ngoba udubo alithulelwa abantu abasezitrikini. Udubo lolu lwafakwa ngohulumente ngoba lisakhumbula ukuthi khona uGrace Mdlaba wathi khona abantu yekelani abantu bazithengisele emgwaqweni. Yikho abantu basebebuya ngobuningi babo ngokudubeka abakuyezayo babuya bagcwala ezitrikini. Kathesi sebesithi khona ama-local authorities kiphani lina abantu bona labo bona bayibo abacreate i-problem yona le efumntu khona basikhubeze thina labantu kodwa beyibo abaqala into ezenele so yikho thina hhayi thina ngiveni lokhu asikungeni nxa bona befuna ukubakhipha ngabe babakhiphe ngoba yibo ababalethe ezikritini thina njengekansile asina ne-resolution eithi khona khona abantu abakhiphe
ya mnumzana Mhambi siyabona ukubana eHarare kungani yikho okulodubo kakhulu ungathini nxa ukhangele kuyona le imbono ke wayifaka ukuthi abantu bengabe setshenziswa
okokuqala ndoda kunzima ukuthi bachotshwe awusoze uxotshe umuntu ungasoze umnika omunye umsebenzi khumbula ukuthi eHarare sisakhuluma sihleka sisoma sasisithi ibamba zonke yakhumbula sekufikile khonokho kuyinto kwaba liqiniso ukuthi ubamba zonke ugcina ususehluleka ukuhlafuna ungaba njengendwangu efaka umumbu ekhwapheni sidla omunye uyathona ungadlanga so ikho kwenzakale ngeHarare ukuze yemaliyani indaba ye-devolution iyabuya ukuthi i-devolution isweleka eHarare ngokwayo. You can't concentrate power on a center ngokuphela and succeed. It's very difficult, cannot be handled and so forth and so on. So uhlupho lapha sekumele ama-policy makers nama-legislators ethu avuke ananzelele ukuthi i-prescription yokuthi ilizwe li-devolve
goes down even to urban centers like Harare. And sehlulekile ukudalela isidrobho lokho ilizwe lathathwayo iNigeria labo Abuja nani nani. So silohlupho lokumanisi nokuhlela amadrobho ethu ukuze kuphileke kusebenzeke.
Nanso ke indaba Mnumzana Moyo, ungathini wena ngalo?
Kuliqiniso lokho. Uyabona ukuthi khona into ekhona yikuthi khona la abantu laba asontando yabo ukuthi bona bangene e-streetini. Njalo ngabantu abafuna ukuzisekezela, ngabafuna ukuthi bona bathontshele umuntu kumbe ngayenze njani. Khathesi unyaka nomnyaka uhulumende yabesukela kulaba phakethi 1,000. Namhla president unika abantu isitupha 1,000. Baya ngaphi abantu abawenikela ibiti isitupha 1,000 every year abasuka kuma-university? Baya ngaphi? Bayathengisa ama-juicers, bayathengisa amatamatisi, bayathengisa ihembe. Yiyo indlela abaphila ngayo, yikho la kufundelayo ukuthi khona bayo bayidingise ezitriti. Ngoba uhulumende usehlulekile ukuthi khona anike abantu umsebenzi, njengokupromisa akuyenzayo ukuthi khona sizanika abantu imisebenzi 2 million. Khaba banike phela abantu bakhona sikuthola ukuqothelisana labantu.
Lo ngukansila wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo olilunga leMDCT obexoxa endawonye lomnumzana Joshua Mhambi, isikhulumeli seMDC ekhokhelwa umnumzana Watchman Ncube. Bendawonye lo Chris Kande we Studio 7. Umqondisi wenhlanganiso ebizwa ngokuthi iZakras umnumzana Khutsayi Khwankwari uthi kuyabadanisa ukuthi kuze kube lalamhla akukho okutshengisa ukuthi imisakazo inganikezwa imvumo yokuthi isebenze kuhle. Kunganani le mizamo yabo esilesikhathi eside uhulumende ehlala inikeza izizathu ezingachaciyo. Okunenga lolu daba sikuzweni kuntathela izindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Umqondisi weZakras umnumzana Khutsayi Khwankwari uthi kuyinto ebadanisayo kakhulu ukuba kuze kube lamhlanje akunalenzisa etshengisa ukuba imisakazo le inganikezwa imvumo isebenze kuhle kungenani le mizamo yabo eselesikhathi eside uhulumende ehlala enikeza izizathu ezingacaciyo.
Kuyasidanisa kodwa asibuyele emuva, siyaphambili njalo siyakhubeka sifuna ukuthi sibe lokhu sikhuluma lokhulumende.
Unkosazana Valerie Makoro ofundela ezokwethula kwezindaba ekolitshini le-Midland States University uthi sikhuluma kanje abantu abaningi abalalo ithuba lokuthola imibiko ehambelana labo ngoba amaphephandaba ethula njalo amagagasi akhona khathesi engafiki endaweni abahleli kizo. Ethi abantu bafisa njalo belomkhuba wabo wokuhlala phansi njengedale kumbe njengenkundla emizini yabo echeneyo lakuzabelo beqoqa ngokucheneyo okuhambelana lempilo yabo. Ethi imisakazo yezigaba okuthiwa ngama-community radios ingaphathisa kakhulu kulolu daba. Umnumzana Khwankwari uthi iZakras izaqhubekela phambili ifuca uhulumende kulolu daba.
Uhulumende ukukhuluma izinto ezijeneyo ezihlanganisa ukuthi uma sikhuluma ngesigaba kuthi kuyini isigaba kumele kuvinyelana ukuthi kuyini isigaba. And thina ngivuna kwethu ukukhuluma nje ukuthi isikhathi sihambe.
Uthe uhulumende ukhanye sesabela ukuba imisakazo enje ingagcina isetshenziswa ngendlela ezingayisizo ezingabangela ukuphazamiseka komumo elizweni. Kodwa eqiniseni asikho isizathu sokuba uhulumende esabe. Ingcwethe kwezokuthula kwezindaba zithi noma lokhu kudanisa abantu abakulumsebenzi asebemelele okwesikhathi eside ukuba bethole amalayisensi okusungula imisakazo yezigaba lokhe belethemba lokuthi ngelinye ilanga kuza kwenzakala. Zisithi ukuphuza ukubapha amalayisensi loba kubadinisa kukhomba ukuba imisakazo le yezigaba iqakathekile kakhulu. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Siyabonga Mark Peter Ntambe ukuzigqiba ezalamhlanje uhlelo ke sikhangele ebesikhokhela ekuqhubekeni kokuxotshwa kwabaphila ngokuthengisa ezidaladini edolobheni leHarare. Amapholisa lamhla abophe abathengisayo laba. Idale le-High Court lilahlela khatshana isicelo sowayengumphathi ntambo wesigaba seMaswingo umnumzana Kutakwashe Basikiti esokuthi engaxotshwa ebandleni leZanu PF. Umbukiso wezemigodi uyaqala ngalinyanga ngesikhathi intengo yamatshe aligugu kanye lokunye okwembiwayo iphansi kakhulu. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.